Hola mngela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kulusizi kakhulu osokwenzakala sesinanzelela ukuthi abantu kalesebenza phakathi kwengozi. Besisakhangela inyamazana, sisakhangela izifuyo, kodwa kaleso kungabantu esesimele sibe concerned ngabo.
Izakhamizi zecholocho zikhala ngokuthi izifuyo sazo seziqalisile ukufa zibulawa yitshefu eyafakelwa indlovu ngabazingelayo okungekho emthethweni.
Abanithisayo kwezinye engingakutshela ngabo ngama-provincial chairman abafuna isikhundla sika-chairman abemeyi bangu-5. So-ke laba abanye lezi ezinye izikhundla ngithi ngikhona kuza abantu bahlala bangene kuma-facilitator sikwazi ukuthi ngobana babi.
Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga inkokheli yeZANU-PF ezabelweni olwenziwe ngempela viki kuyaqhubeka kule mbiko yokuthi aluqhutshwanga ngemfanelo kwezinye indawo lolukhetho.
Ukunqotshwa kweqembu le-Highlanders ngele-Dynamos 1-0 emdlalweni we-Premier Soccer League kuchiya abaningi bezibuza ukuthi liphi iqembu elizathatha inkezo ye-PSL lonyaka.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Ezinye izakhamizi zecholocho zikhala ngokuthi izifuyo zazo seziqalisile ukufa zibulawa yitshefu eyafakelwa indlovu ngabazingela ngokungekho emthethweni. Lokhu sokwethuse izakhamizi ezesabela impilo yazo ngoba itshefu le elamandla esabekayo ilakho ukukhukhulwa lizulu ingene emanzini okunatha lazo izakhamizi zife. Ugatsha olubona ngokugcinwa kwenyamazana zendle olweZimbabwe National Park Management luthi sokufe indlovu ezedlula ikhulu 106 lanqaba inhlanganiso ezilwela ilungelo lokulondolozwa kwenyamazana lezi besithi sokufe indlovu ezedlula amakhulu amathathu ezinathe amanzi ale tshefu le. Lanxa iStudio 7 ingenelisanga ukuthola inani lezifuyo esezitshabalele, iphephandaba le The Southern Eye lithi emangweni wephelandaba sekufe ezimbili kodwa kulezinye ezibonakala zingani ziyacuba ngenxa yetshefu le. Ezinye zakhamizi zecholocho ezingafunanga ukubethwa ngamagama zitshele iStudio 7 ukuthi kumele kuhlolisiswe ukuthi izifuyo zibulewe yitshefu kumbe imikhuhlane yokuswelakala kodibha. Kodwa omela icholocho North Eta lele Parliamente unkosikazi Roselyn Siphepha-Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi kumele uzulu aqaphele engathandabuzi imbangela zokubulawa kwenkomo ngoba izulu elinayo lingagelezela emanzini anathwa ngabantu kube le ngozi.
Kulusizi kakhulu osokwenzakala Chris. Sesinanzelela ukuthi abantu kalesebenza phakathi kwengozi. Besisakhangela inyamazana, sisakhangela izifuyo, kodwa kaleso kungabantu esesimele sibe concerned ngabo. Ngoba sikhangela izulu selisina, seliqalisile. Izulu siyalifuna sibili, kodwa seliqalisile, nxa selinile, selisiyaphela lapho kwafakwa khona isayinathi leyo. Selikhukhula izikhukhula zonke, sesiyangena ngaphi, selikhukhulelwa lalo kumaphonzi lama-wells. Nxa sokungena khona phana, kuyini okuza kwenzakala? Ama-innocent souls sesiyangena ethatha amanzi enatha. Sokuyikutshabalala kwetsholotsho. Isiphelile itsholotsho, iyaphela sakusoma. And yet, i-government kathesi ishould act swiftly ukuthi ikihambe inspector izindawo zona ziyana testing ukuthi what is happening lokhu lalapha lalapha. Phela sokungumsebenzi osuvukile odlule eminye imisebenzi. Sesifuna ukuthi sikhangele ukuprotect abantu abaphilayo.
Sike saxoxa labanye abavela esigabeni secholocho besithi bona lokhu asiyonto entsha, ukufa kwenyamazana ezifana lenkomo kungaka kusenzakala nje njengokweminyaka yonke engxenye ayisiyo i-cyanide leyo. Likubona njani lokhu?
Well, thina owakathesi sisabamba leyo cyanide. Ukufa kwezinkomo nxa kuvele kuyukuthi inkomo vele ziyazife iminyaka edlulileyo isigaba esiningi ezindaweni ezingi kuthiwa zibulawa kumbe indlala, zibulawa yikumkhuhlane ethize. Kodwa okwakhathesi nxa kuyukuthi kule cyanide phakathi ekhona esikhuluma ngayo kathesi akulahlupho ukuthi kuhambe kutestwa kwenzela ukuthi lanxa kungayisiyo cyanide yona leyo sibe leqiniso ukuthi hhayi lokhu esikukhumbululayo ayisikho, kulokuthi sihlale siphonge ukuthi hhatshi i-cyanide kayikho, inkomo vele ziyazifela. Hhayi, siyabe sesidlala ngempilo zezifuyo le mpilo zabantu. Kanti ke inye izifuyo zethu zonenzela izozenza ukuthi siphila ngazo emakhaya.
Unkosikazi Roseline Siphepha Nkomo ngomela iCholocho North edalela eParliament.